Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 19 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabantu abangamachumi amathathu lasikhombisa ababanjwe leli gciwane. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions. Kambe kunganceda na ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokho?
Iqiniso elikhona ukuthi ama sanctions lawa afakwa afakwa lama conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu.
Inani lezizalwane zwakole South Africa ezilenzondo yabavela eZimbabwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo kwele South Africa.
Ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni, iyande kakhulu.
Maduze nje umhlaba ubuhlabela uJerusalema, kathesi sokulo John Vuligedi. Kanti kuyini okwenza abahlabeleli bakwele South Africa benelise ukubukisa ubugabazi emazweni achiyeneyo? Silengxoxo lomsakazi odumileyo oweStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ngokwenzakala ngasikhathi lezi, ngesikakhulu isikhathi lesi emakhasi okuzilibazisa lawo ke-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabangamachumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gciwane, kodwa akula loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi bonke ababanjwe leli gciwane ngabalithelelwe elizweni. Zile Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama sanctions. Kambe kunganceda na lokhu kwezombusazwe lezomnotho elizwe? Abameli bamazwe angomakhelwane bathembise ukusekela uhulumende ngomvulo ozayo okulilanga elibekwe eceleni ukukhuthaza amazwe omhlaba ukwekethisa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla lezi ukuze zisuswe. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo bathi lokhu akusoze kuphathise ngalutho nxa uhulumende engalandeli imigoqo eyafakwa phambilini kwezijeziso lezi ebalisa ukungephuli ilungelo likaZulu.
Ukubilokhe ihlaba umkhosi ngendaba yama-sanctions, isenza ngathi kuthiwa ama-sanctions aseyenza umonakalo omkhulu kakhulu eZimbabwe. Bona iqiniso belazi ukuthi kayisiwo ama-sanctions lawa ayenze konke lokho esikubonayo okuhluphayo elizweni. Iqiniso elikhona ukuthi ama-sanctions lawa afakwa, afakwa lama conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu. Lingalungisa lapha lalapha lalapha sizawakhipha. Awaqale eZimbabwe ama-sanctions. So kabakhangele khona lokho kwafakwayo ukuthi ama-sanctions afakwa ngokuthi kulalokhu lalokhu okuhluphayo. Beqala ukulungisa khona lapho. Betshengisa i-commitment yokufuna ukulungisa kulezo zinto. Hayi ukuthi kusibhode sibekho sihlaba umkhosi sithi ilizwe lehluleka ukuphathwa kuhle ngenxa yama-sanctions.
Inhlanganiso yamazwe awezwekazi le-Africa i-SADC isithi yona ilanga likamhla ka-25 ngelokulwisana lama-sanctions. Kutshengisani ngenhlanganiso yona le e-SADC?
Into ekhona lapha ukuthi amazwe eAfrica jikelele lawe SADC particularly iapproach yabo yendaba yama sanctions sokumele iqalise ukujinja ukuthi bebe bekhuluma besazi ukuthi bakhuluma into engayisiyo bembambatha uhulumende weZimbabwe ukuthi siya le support ukuthi ama sanctions kawaphume kodwa bengatsho kuhulumende weZimbabwe ukuthi hayi madoda lafakelwa ama targeted sanctions kwa sanctionwa uzibani lozibani le company yipi lani ngenxa ukuthi lenze so yenza nini so ukuthi into zilungise lathi sizalincedisa sizalisupporta ukuthi lilungise lokho okufunakalayo ama sanctions asuswe mbona kungasebenzela ngcono amazwe lawa awe America lawe Europe abafaka ama sanctions lawa abangeke baphongunyikinyeka nje ngokuthi bakhulunyelwe baza bakhulunyelwa ngubani as long as okuyikho kuhluphaya kwangkhona kungalungiswanga ukuthi mhla ka 25 ngazokuvala izitolo zonke kugcela izitreet zonke kuyenzweni as long kungalungiswanga isizathu sokuthi ama sanctions afakelwane akulaluthuluza hamba
ngokubona kwakho kuyaphathisa yini kona lokho abakwenzayo ukuthi babambane amazwe awe SADC besithi kususwe ama sanctions
hayi eqinisweni sibili akusoze kuphathisa liza faka ilanga leli mnyaka kukhulunywa ukuthi asiyenze solidarity leZimbabwe ngendaba yama sanctions isenziwa kungekho eqinisweni ayibambane iSADC ibambane leZimbabwe ianalyze kuhle indaba yama sanctions ichu kuthi alright madoda asiyenzeni sithi indaba yama sanctions eZimbabwe iphele ngoba kungaze kukhulunywe ukuthini laba bantu amazwe lawa afaka ama sanctions yiziqoqodo lezane zokuthi into bangayibeka bayibekile njoba libona behlala mnyaka yonke reviewer bengahlala phansi bereviewer bathi akutshintshanga lutho asibopheni ngamandla unyakolandelayo behlangane akutshintshanga lutho asibopheni ngamandla belokhu bengezelela abantu ababafaka kuma sanctions so iSADC ayibe truthful kubanje indaba le yama sanctions ngeqiniso kubonakala ukuthi kambe ungaphuma sombulelo bani endabeni yokukhipha ama sanctions lawa okuhlala ukukhulunywa ngawo aphele sibona ukuthi uhulumende wezana uPF kungaphuma ama sanctions ilizwe zaliphatha njani akhale ngani okuzalandela ukuthi ingxenye enxa kuzaqhubeka kusala ukuthi ilizwe livuke sibona ukuthi kuzakhulunywa ngani okulandelayo
umnumzana bekezela maduma afuzwayo ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda kwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lamanye amazwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo lokhu kube sobala ngeviki edluleyo ngemva kokuba omunye untombazana elobe enkundleni yeTwitter esithi kasoze amukele ukuthengiselwa ukudla ngabokuza ngoba wayethengiselwa ukudla e-restaurant nguntombazana weZimbabwe ingcwethi ecubungela izombusazo womnumzana Zenzo Nkomo uthi kulezizathu ezibangelwa yilokhu ezibalisa ukhetho lwezabelo oluzenziwa kulelo lizwe ngomnyaka ozayo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungela izombusazo
okukhona ukuthi kuliqiniso ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni iyande kakhulu ende asiyiboni inqandwa okusokuthanda ukuphamandla kakhulu manje yiyo lento ekhona e-corona ngoba abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi so sekungathi kuthiwa nale ekhona esele enabantu bangaphandle abaphume ukuze kungene abantu beSouth Africa so leyo into ekhona futhi sisazoyibona maybe izinika amandla kusiyaphambili
ngokubona kwakho kungakubangelwa yini khona lokhu osekusenzakala kathesi ngoba sike sabona phambilini kusiba lokulwisana ngemhlobo lokuthiwa izenophobia kodwa kungani sokuthatha elinye ihlandla elehlukeneyo ubona njani wena
kuza qhubeka eqinisweni kulithatha lelo hlandla elihlukeneyo ngoba sikhumbule futhi ukuthi angithi next year lapha kunokhetho lolo local government ukhetho lwasekhaya izigameko ezifana nalezi zizokwanda kakhulu njalo nehulumeni obusayo we-ANC simbona engayikuzisukumela ngoba phela sibheke okhethweni lapha eSouth Africa, uhulumeni ufuna ukuthi athole amavoti. Uma singathatha kukhetho olwadlulayo, sabona iANC isiqala ukuluza kakhulu emadolobheni amakhulu. Uma lokho kungaqhubeka, singabona umbuso weANC ulimala kakhulu.
Bona bebaningi na abalengqondo efana layeka yona lowo esizwa ukuthiwa uthe nakafuni ukuthengiselwa ngumZimbabweni.
Babu Gandhi, lena yinto eningi engingakusho mina ukuthi indlazana labantu beSouth Africa yibo ozobuzwa bekhuluma kahle ngabantu bangaphandle. Iningi labo likhuluma kabi, lena yinto eyande kakhulu. Futhi nje ithemba labantu bangaphandle okwamanje uma sisiza nje emkhakheni yepolitiki selikuyo i-EFF, umalima siyambona esukuma ekhuluma kuma platforms amaningi enqanda ukuhlukunyezwa kwabantu bangaphandle, ekhuluma kakhulu ngama Afrika ukuthi ama Afrika uma elapha kufana nokuthi asekhaya.
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungulayo zombusazo obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi sokuvezwe ubungilimbane bokuthengisa impumela yokuhlolwa kwegciwane le-coronavirus lapho abasebenza esibhedlela seChitungwiza leseSalim Mugabe Hospital bebebhadalisa abantu ukuphiwa impumela itshengisa ukuthi abalagcikwane le-coronavirus bona bengahlolwanga. I-Herald ithi abantu laba babalisa onogada abasebenza elebhu labongikazi kade bebhadalisa US$20 le-US$40 ngamuntu ukuthi aphiwe izatifikethi ezenza umuntu enelise ukusuka elizweni eye kwamanye amazwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabantwana besikolo seLoreto eNkabazwe abatholakale esikolo besenza ezecansi bendawonye okuthiwa ngesilungu yi-group sex. Abantwana laba babikwa sebemiswe isikolo kodwa abazali babo bayachinga besithi abantwana laba babanjwa ngenyanga kaNhlolanja kodwa khona sebemiswa isikolo kathesi bona sebezabhala imihloliso. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Njani, ibizo lami ngikhululiwe. Ngidinga umama, umama wami owangithiya ngimncane engithela ubaba wami. So shiya ngicela ngimdingise kakhulu ngoba ngiyamdinga kakhulu umama. Wangithiya ngimncane vele kubaba. So baba laso wabhubha ngilalwazi kakhulu ngaye. Kuthiwa wayengusethukile ezalwa ezala ePlumpy cause imnyama. Wayengusethukile Ndlovu. So akunenga ngazi lutho vele ngaye ukuthi wayezalwa kuphi umuzi angikwazi ngoba vele wangithiya ngimncane. Engithiya kuba bami wangithiya eKilani ku-144. So ngiyamdinga kakhulu mamam. Loba yena sewathola kodwa izihlobo zakhe ize ngizidingayo.
Yebo basakazi beStudio 7. Mina engikhulumayo nguSis Umanyati wasendaweni yaseGwanda South esigodweni esinyama enyokeni. Yebo suba umagalela nyama uze uyakhuluma, hhayi uyakhuluma ubaba, uyakhuluma umuntu omdala bantu, uyakhuluma. But baba into akhuluma ngayo ayisiyo baba, ayisiyo. Umakhuphe nguye we-MDCT, MDC uqobo. Nalokhu ukuthi abantu babelokhu bekhuluma besithi umakhuphe akalabantu, balamanga, balamanga. Ndingakhuluma into elingayaziyo. Thina sikhona mama Thuku, sikhona and sikulindele. 2020 siyangena 2023 siyangena embusweni siyangena uChanisa and akalabantu and akalabantu akalabantu uChanisa akalabantu and uChanisa nguye izana uqobo lebe lokho sithi uthoko uthoko yizana izana nguchanisa kanti G4 ima ingayi G4 kanti umgabe wayeyini wayeyini wayengaseyiyozana and uChanisa la asimfuni and asimfuni
imali ezandleni zabantu kayikho yonke into is stuck akulamali siyakhuleka ukubona uNkulunkulu ngabe uyangenela ezulwini abantu bazozoba kulimo jike khona lapho sinjani sa-channel nasiche samncedisa mlilo nge-St. Joseph Abraham Kati Tommy into uvuka njani budiza jike khona lapho sister David Bernadette Ngwenya into pilo ende uphile ukuze ukhokhobe nazelela i-coronavirus lokhu isakhona noma sekuvuliwe sithi thina asiziphatheni kahle njengabantu abaklini ukuze sivikeleli gciwane le-COVID-19
sanibonani bantu bakhithile njani ngezindawo hhayi mina vele ngizohlala ngikhala abantu bakhithi ngalenzo kanti abantu bakhithi waye bengakhe bebambane kube yinto eyi-1 abantu beyenze iqembu eli-1 kukhutshwe lezanupiefu le abantu bekebekele ukwenza amaqembuqembu amaningi angapheliwe abantu abazame ukwenza iqembu eliyi-1 kukhutshwe lezanupiefu le abantu bekohlukane-ke ingaphuma le phathi ngoba ayikho iphathi eyinkinga njengezanupiefu akula mkhuhlane odlula izanupf kubhizi kuthiwa corona nje kuqanjela icorona manga icorona izanupf eqeda abantu elizweni kanti abantu bafanise ukuzonke abantu kwaye kungabamangazi phela abaningi abantu ababulawa elizweni laphana bengayazakala abaningi abanye benyamalala kodwa kuthiwa icorona iqanjelwa manga icorona kungumnankako labantu bakhe bezanupf abantu bayathunjwa suku zonke ekhaya laphana abantu bayathotshwa abantu bayabulawa baningi abantu abanyamalala ekhaya laphana bengabonakali kwaye abantu bengakhali sebezokhala manje ngecorona icorona khona iqanjelwa manga before icorona vele ingakafiki abantu bebebulawa ngumnankako bebulawa ngumgabe sekuzathiwa corona manje ngoba icorona iyasukela icorona izanupf abantu bakhithi into ebabulalayo kakhulu yibugovu abantu bakhithi bafuna ukusebenzela izisu zabo kube ngangabantu abafuna ukusebenzela ilizwe kube ngabayahlangana abantu beyenze iqembu eliyi-1 kukhutshwe lezanupf le manje omunye lomunye usebenzela isisu sakhe manje-ke kuzoba wesi sekungene okhalipali bhugeni emakhodi la sebeyibo izanupf sebe sephalamende bazolungisana ephalamende othokozani kuphela kukhalipali bhugeni ngobunye ubunzima bunobantu kumele bebubheki
sabona msakazo westudio 7 njani amina ngiyaphila ngilapha kobulawayo bengicela ukubingelela abasenkayi le komajoyi osizisi labomama umadube unathandeka lothandeka khona ngapho ye kuhle sivile hhayi lockdown bantu aye ayinzima
linjani msasa hayi thina siyaphila thina sikuwadini sekusiza nothi wadi 13 selesimanga esikhulu sibili esingapha wadi 13 kule hlakelo ekhitshwe ngupresidenti kuthiwa sikhoniswa abantu mahhara ukhansela wethu lo labo babhalane bakhona bathi kumele sibuye sithwele ama-tedius asikwazi ukuthi ihlakelo le ikhitshwe nguhulumente ngapho amakhansela awona sefuna ama-$10 ukuthi xa wela $10 awuyiphiwa lihlanyelo asazi ukuthi ukhansila wethu lowo owadi 13 lawalabo babhalani bakhe ukuthi kuhamba njani asazi ukuthi basezicali sibuzele sibili kwabaphambili kubakhulu abayibo abakhiphe ihlanyelo ukuthi kuphiwa abantu ngoba isiphiwo esisuke kupresidenti amakhansila sesezimali xa kabhesho wasibili ihlanyelo kuzakuba 6,000 umuntu ngokuthi abuye thelethelethelenusa imali yabo phela le
sakubona msakazi ungabunjani msakazi khona ngapho khona hhayi thina siyaphila ngubhoqo samanzi lokhulumayo lapha ekapa ozama khona impilo ye mina into ebengisole into yokuqala nje msakazi eish ngicela lokhu zenyama uyidlulise ifike endlebeni zabo naba bakhulu bakhona abaphetheyo. Yabona leyo qembu lelo kuthiwa izanu lelo liyethusela abantu kanti vele kwenzelani lokho. Ma ungama elections behamba bekhampena ayethuselwa abantu kuthiwa yeyey lingalingi libotela amaqembu. Hayi ayisiyo indlela, ayisiyo le freedom yakhona siyaziyo thina. Njalo okwesibili sicela abantu bayithi bezame ngazo zonke indlela ukuyeka la maqembu esishonile lawa. Akho bakhona iqembu, iqembu labantu MRP ezokwazi ukusikhulula. Bekelane nabo ukuchamisa, bekelane nabo umakhuphe noma yole asibafuni bonke laba bantu. Sikhathele ngabo. Ngiyabonga Msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sokusele amaviki angaphansi kwamathathu ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli wele Melika, lanxa sebesedlula isigidi esisodwa asebevotile kukhetho lukamongameli. Ucwaningo olukhitshwe phose nsuku zonke lukhomba ukuba umnumzana Joe Biden enganqoba umongameli Donald Trump. Kodwa abanye ababalisa yena ngokwakhe umnumzana Biden bathi kusasemasinyane ukuthi kuthiwe uTrump uzanqotshwa kukhetho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi mnumzana, mina engikubonayo lapha ngibona ngathi abantu lonyaka bazasukuma ngobuningi babo ukwedlula any other time ukuthi bayevota. Ungakhangela nje lokhu abathi i-early voting kuyatshengisela ukuthi hayi abantu bazaqukuma sibili. Lokho engakwaziyo ukuthi baqoqumela bani phakathi kwabo bobabili. Kodwa ke umuzwa wami uthi baqoqumela uBiden ngoba amaDemocrats ayaziwa ngokuthi ayaphangisa ukuyavota ukwedlula amaRepublicans. So ke lapha engikubonayo ukuthi nxa bevotela umuntu yedwa abantu abaningi, ama-results akhona awasoze abe lohlupho lokuthi kutshone kudingwa ukuthi owinileyo ngubani, ongawinanga ngubani. Mina yikho engikubonayo ngoba nxa ungakhangela insuku zonezi ezingakafiki iviki sekuvota abantu abangaphose babe 25 million kutsho ukuthi hhayi abantu bayasukuma sibili lonyaka. Ziningi izinto ezibenza basukume.
Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakalayo ikakhulu sesibona ukubana amalanga ukuthi kuyevotwa asaseduzane, kuhamba njani ngokubona kwakho?
Impendulo ngiphile ngaphezulu lapho emfowethu ukuthi nxa njengoba abantu besukuma ubuningi babo beququma besiyavota, nxa kuyikuthi bavotela i-candidate eyodwa kuzahle kuphume kuthi kya ukuthi owinileyo ngubani. Nxa kuyikuthi kawinanga yena uTrump kuwine uBiden, ewina ngabantu abaningi, akula nto azayenza. Lapha umlomo kuphela ongagcwalelwa umfundana ngoba angethi uyabona ukuthi abantu lapha kulandelwa i-constitution. Nxa ezedliwe usedliwe la, akukho lokho okunye lokho ngumlomo kuphela abona nto azayenza lapha rum.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas. Unyanga izisanda kwedlula umhlaba phose wonke ubuzichila ulingisela umgido wengoma yomhlabeleli wakwele South Africa uMaster KG ehamba lo Nomcebo Zigode kumgido othiwa iJerusalem Challenge. Z
lezinsuku sokulomgido othiwa iJohn Vuligedi Challenge.
Uyababona nawe bathini bo engizila sisto.
Nxa ungakalumathi umhlaba wonke umgido lo njengoJerusalema baningi kumazwe athiyeneyo abawulandelayo. Umbuzo ngothi kanti kuyini okwenza abaculi bakwele South Africa babe lodumo kangaka emazweni athiyeneyo? Njengathi eZimbabwe akula sipho sokuhlabela lokucula. Sixoxa lomsakazi weStudio 7 olodumo uEzra Chisas Banda ukuze asiphe impendulo ngalolu daba.
Abantu beSouth Africa baqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baqhenya ukwenzakala ngasikhathi lezi, ngesikakhulu isikhathi lezi emakhasi okuzilibazisa lawo ke-social media. Into ephuma kumabonakude kwi-television. Bahle vele bayilandele ngabantu njalo abathanda ukuzijabulela isikhathi esiningi. Kukanti kwele Zimbabwe abantu abaningi angeke benze lezi zinto, bahlulukile kakhulu ngendaba zomnotho welizwe, indubeko abalazo, ukujabula kwakhona kulutshwana, kumelelwa ngemitshato. Abajabulanga nje abantu baseSouth Africa lapho kule nto yonke khona. South Africa ke ungafika khona alo zathola ukuthi le ndawo ezokuzilibazisa izinto ngama-nightclubs, lalawo amabhawu kuphuzwa khona, yonke indawo abantu bakhona bahleli bejabulile, kuhleli kusenziwa amaphathi. Kukanti indaba eZimbabwe kakula. Njalo-ke labo-ke omabonakude baningi eSouth Africa babona-ke lokho kuthiwa ngo-DST TV baboneke singathi imisakazo eminingi-ningi etshiyeneyo ibasakazela bese bebona bafunde okuningi njalo bephakamisa la masiko akibo. Kuthi-ke abantu bakhona bahleli behlangene sithi i-social gathering, behlangane babonane benze izinto eziningi-ningi. Kukanti-ke lakithi abantu bacabanga ukuthenga ithukela, bacabanga ukuthenga impuphu nokuthi uyalala endleni umuntu. Isikhathi senjabulo kasihle eZimbabwe. Kukanti lezo miculo emiculo yangikhona bayibona kumabonakude nemisakazo yemlutshwana, yikho ngakuboni konke lokhu esidinga ama-challenges laba. Akulavula igedi ungayenza seZimbabwe ngoba vele inhliziyo yakho isebuhlungwini kakhulu.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zakwele South Africa zilesiphiwo esedlula eseZimbabwe kwezomgido lokuhlabela na? Kumbe abeZimbabwe abatholi ithuba eliyenza ukuthi benelise ukubana umhlaba wonke jikelele ubone umgido wethu kumbe le ndlela esihlabela ngayo?
Kanti bona-ke eMzantsi Afrika khona ngale balesiphiwo abantu bangikhona iqiniso elihle. I-South Africa ndingakhuluma lokuthi funa ukukhuluma kodwa ngendaba zalezemidlalo, iindaba zokulibazisana, iindaba zokujayiva ezomgido, ezomculo, ezokuba-ke laba ama-actors. Hayi, isiphiwo banaso ama-South Africans singathela namanga. Njalo le mzimba baphiwe bandle badlala kamnandi, kutsho bona-ke ngekuhlanganeni kwabo khona abantu abadlala batshengise into abanayo, baziqhenye ngalokho abayikho khona ngokwakhiwa kwabo namasiko abo. Kakhulu abantu bangikhona bathanda ilizwe labo, bazijabulisa ngalokhuyana. Akula nketha bechabi, akula badlulo olukhona, abantu nje bayahlabela. Kukanti eZimbabwe zathola ukuthi abanye bakhalelwa ulimi, abanye bakhalelwa bolimi, akule nzondano kulohlala bezondile behlulukelwe. Ama-South Africans hayi, kukalutshwa luthola behlulukelwe, abantu abathanda ukuzijabulela nje siba nempilo ende. Kukanti kwelakithi-ke ngendaba engingayikhuluma naleyana ukuthi hhayi, abantu ngabajabulanga nemisakazo ngaba mningi laba iindawo zokuzilibazisa zibe ningi. Mhlawumbe laba ahlabeleli bakithi bavunyelwe barekodi benze lokho okwenziwa njengalabo kovula igedi laboJerusalem, ziyaqhubela phambili. Ndikuthi ingoma zoma-South Africans bakhangele okwenzakalayo ngaleso sikhathi bahlabele ngakho. Thina kwakithi singathi ngesilungu lokuthiwa ready, sifuna udinga ingoma othiwa nyothando, sifuna ukudinga ingoma othiwa nyokuloya. Asidingi zingoma lezi ezingani ziyahlekisa nxa sicula, sisuke sibe lokho kuthiwa yikuba serious kakhulu ngoba sihlezi sihlulukile.
Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisas Banda obesixoxa laye ecingweni eseBhilitane. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eleZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions.
inani lezizalwane zakwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lokhu liqonga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.